iNATO ipolicy yayo ithi mawufuna ukuba lilungu leNATO kumele ujoine kungelambi elizweni lakho. So iUkraine inkinga ukuthi kulempi khona manje leRussia. So ingajoina iNATO sokuzomela ukuthi amazwe eNATO lawo ajoine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala iWorld War 3 ngoba siyazi ukuthi iRussia ilizwe elinama-nuclear weapon. So uma lingabona ukuthi selifakwe ekhoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama-cluster bombs. Kodwa abanye bakhe bangani bayamphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khonokho?
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama-cluster bombs ngoba adubuka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-one nge-cluster bomb. Because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azodubuka mandlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye, ubona kanzani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think Vladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi. Kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually sithathe back iterritory yayethi thathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laseRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kukaputin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.